Abasakhulayo bakulomhlubulo wangenyakatho yemandebeleni iningi labo ebelivota okwakuqala empilweni yabo babikwa bephume ngobuningi ngemva kwemikhankaso ethile eyenziweyo phambilini kokhetho lemfundiso yokuqakatheka kokuthi besebenzise ilungelo labo lokuvota. Omunye wabasakhulayo laba ngumnumzana Ronald Hlatshwayo odabuka emangweni weLupane othi sebevotile ngakho-ke sebemelele impumela yokhetho lolu.
Abasakhulayo basuke basukuma baba baningi bayavota, kukhanya ikakhulu sale ndaba unemployment leyi, iningi lama-youth asisebenzi. So besitshelana ukuthi bakithi uze sithole umsebenzi sabeni siyovota singama-youth, maybe uhulumende omutsha lowo uzasidingelani imisebenzi.
Umnumzana Charles Sivanda wedolobheni leVictoria Falls laye uthi sebedlele egilweni.
Abantu bafuna endaweni ezimela besibona khona abantu kabamelela amazwabo.
Loba nje ulindelo lolu lukhona kulabanye abengelelisanga ukuvota izolo ngesizathu sokusweleka kwamabizo abo ikakhulu eVictoria Falls, kodwa omele iZimbabwe Electoral Commission eWange West umnumzana Douglas Siyatimba ongu-Constituency Elections Officer uthi lokhu kubangelwe yikuqunywa lokuginywa kwamanye amawazi ngohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe-delimitation.
People were given a chance to check their names during the inspection period. People did, but people again, they are the ones who went and transferred themselves to different wards. So in the course of those transfers, that's where probably the system could not locate them.
Abantu baphiwa isikhathi sokuhlola amabizo abo ngesikhathi silungiselela, bakwenza lokho, kodwa yibo futhi ababuya bazisula baya kwamanye amawadi, yikho okwabangela ukuthi isystem zethu zibaswele laba.
Umgcini sihlalo weZANU-PF esabelweni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi labo basalinde impumela, kodwa laye ukhala ngokusweleka kwamabizo amaningi.
Abantu abaningi suke baswela amabizo, yikubona lelokhu zeni le abantu abakhasta amavoti babe balutshwana this time because of khonokho kokuthi athi beswela amabizo omuntu ewok edinge wonke ama-station akhonapho. Elisa bahamba ngemota bekungcono, but abahamba ngezinyawo omunye athi begcina bekhalala abantu bethi nxa amabizo ungalibona ukuthi ibizo lami kalikho ehle khalala ukuvota.
Abezekhi bathi ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwamabizo kwezinye indawo zokuvotela, ukhetho luphutshwe ngokuthula njalo sebeqalisile ukubala amavoti, ikakhulu awamakhansili agoqela iVictoria Falls. Esabelweni sangenyakatho yemandebeleni indawo phose zonke zivuliwe ngesikhathi izolo, njalo lama-ballot papers abenele ezitishini zokuvotela. Umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sivanda laye uthi ukhetho luhambe kuhle, njalo uthi balothemba lokuthi bazanqoba endaweni eziningi. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi iningi likhala ngokuwa kwesisindo somnotho, intengo ephezulu kanye lokusweleka kwamathuba emisebenzi. Lokhu kusekelwa luphenyo lwezimstat olwethule kunyanga ezimbalwa ukuthi abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million eZimbabwe kabalamsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.